Endabeni zethu lamhlanje lilokhiphi Dube. Ibandla lezanuPF selifuna ukubisela abaxotshwa kubandla leli nyakenye kusanda kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Kulezi zizalwane zeZimbabwe esizibaleke entilongweni kweleBotswana esizidingwa ngamapholisa ngamehlo abomvu. Siqhubekela phambili ngokuhlolisisa isifo semvukuzane yebele. Wezombusazo sixoxa ngabantu abakade becelwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali ukuthi baphendle ukungethembeki. ULife Doc namhla kuhlelo lwabesifazana asiyidluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngowaphasi 7 ntambama langowaphasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook kuVOA Ndebele.